Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube yinto ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyawanatha ngaba ngamanzi akhudumalayo.
Kwenziwa umbukiso wezempilakahle koBulawayo ngasikhathi sinye kusungulwa umkhankaso wokulimukisa uZulu nge-coronavirus we-COVID-19 charity cycling campaign.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe azothuthuka amancane kakhulu e-Africa la amazwe njengabo Zimbabwe labantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje senza kanje Donald Trump laye ukuthi wengeza ukuthi laba abantu abavele becindezela bacindezele yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya kwele Melika luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo. Loba nje umongameli Donald Trump ekhala ukuthi uqilibezelwe. Kuhlelo Was the Friday lamhlanje sisewange lapho esibamba khona iqembu leGwejani Band liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezihambi abeZimbabwe Passenger Association PAS baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuziphatha kwabantu abahamba ngamabhasi aweZupco abangasazihluphi kugqoka ama-mask ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus liqhubeka liqonga elizweni njengawo wonke amazwe omhlaba. Selibhekane lehlandla lesibili lokuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Sebezinkulungwane poste ezifika ezisitshiyagalolunye 8,696 asebehlaselwe leli gcikwane eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu lanye 52.9 million ababanjwe belalo labulala abedlula kancane isigidi 1.3 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala belegcikwane leli labulala abaningi njalo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilichumi 2.6 million abafunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 242,477. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sixwayiso basenza ngemva kokunanzelela ukuba abantu abasazihluphi ukugqoka kuhle amamaski ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 wona okhanya usuvuka ngolaka kuhlandla lesibili sokuqhamuka kwaleli gciwane emazweni omhlaba ikakhulu lawo athuthukileyo. EleZimbabwe lalo liqhubeka lisiba lenani labatholakala belalo mkhuhlane njalo kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe. Okhokhela inhlanganiso ye-PAZ umnumzana Tafadzwa George Goliath ulandisa ngasebe kunanzelela kumkhuba wokuyekethisa ekugqokweni kwamamaski.
Vanhu avasazvitore zvakadzama kuti chirwere ichi chiriko.
Abantu siyakhohlwa ukuti usasekhona lumkhuhlane. Abasafuni ukuwagqoka lawo mamaski ekuzivikeleni ekuthini ungaze wamemetheka lumkhuhlane.
Ingcwethi wezempilakahle zithi kuyingozi enkulu osekusenziwa ngabantu ukungawagqoki ngendlela amamaski. Eyinye yalezi ngcwethi ngudokotela Gary Shaba okhumbuza uZulu ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Oyabe gqoke imaski nguye okhangelwa sokungathi nguye oyenze okungekho kuhle. Kodwa nxa sikhangele sibili sisananzelela ukubana lumkhuhlane usungezelela ngokunjalo sisizifake engozini yokubana ekade sikwesabela yonke yena le imizamo isiza kulahleka nje ngoba abantu kabanjani kabazange baqinise.
Okusekelwe ngomunye osewasinda kulo umkhuhlane umnumzana Thoko Sibindi.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube yinto ukudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube kulamanzi uyabuwanatha ngaba ngamanzi akhudumalayo uyabulokhu wachabula nje wachabula nje undawo uyabu wafake into ezinjengabo lemoni phakathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi lanxa bebaningi asebesinde kulo umkhuhlane sisakhona isidingo sokuba abantu bangayekethisi kwezokulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe zokuzivikela ukuthi umuntu engathelelwa lumkhuhlane njalo angatheleli abanye nxa engafunyanwa elawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uchiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ubekhuluma embuthanweni wokulimukisa uZulu ngogubhane lwe-coronavirus lombukiso wezempilakahle owenzelwe elokitshini lemakhokhoba kobulawayo lamhlanje. Umcimbi lo othiwa i-COVID-19 Charity Cycling Campaign ubulabantu abachova amabhasikili abalichumi njalo lomphathintambo wezemidlalo unkosikazi Cathy Coventry laye ubekhona. Uchiwenga uthe ubulawayo ulakho ukubala baningi abalokubanjwa leli gcikwane ele-coronavirus ngenxa yokusilela kwamanzi. Uthe njalo igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo ikakhulu emazweni angentshonalanga esithi kumele uZulu alimuke ukuthi alikapheli leli gciwane elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi abantu abasayilandeli imigoqo ezayenza ukuthi sigweme ukumemetheka kwe-COVID ngoba ungananzele endaweni eziningi emalokitshini la ndawo yonke indawo nje lapho esihamba khona even emabhasini abantu kabasagqoka amamaski. Njalo i-social distancing liyana esiyiyo esikhuthazayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ungananzele nzelela layo futhi kayisebe kubo bona abezivuko okuyiwa amabhasi kahulumende ivele kayinanzi i-social distancing njalo uzafica ukuthi phakathi khonaphana abantu bavele begadile ibhasi kodwa abaningi bakhona kabasafaki futhi amamasi sisiye endaweni enjengezikolo abantwana kagesi uzananzela ukuthi babodwa ababalisi basatshengisela kabakho emsebenzini khonokana futhi uzafica ukuthi abantwana bebodwa benjalo babezicocela benamathelene kabananzi futhi i-social distancing. So ziningi izizathu ezenza ukuthi i-COVID imemetheke njalo khonoko kuluqi zasibili okukhulunywe ngumphathi intambo wezempila kahle ukuthi hayi izinqumo lezo kazisalandelwa kangako.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Idolobho lakobulawayo liyilokho esingakubiza sithi ngamahlangano ezindlela ezijeneyo ngesikhiwa kathi i-nodal point ngoba ungakhangela ubulawayo umuntu ovele endaweni ezijeneyo engabe vele ezambia uyabuya ngo-Force Road evele ebutswana uyabuya ngo-Plumtree Road evele e-South Africa uyabuya ngo-Beitbridge Road evele e-Harare abanye bevela khona kibomalawi uyabuya through o-Chirundu bacinga sebethuthile kobulawayo. So ngalokho-ke kwenza ukuthi ubulawayo abe yinziki yokumemetheka kwegciwane njalo kwathi esongananzelo sokusenza ukuthi igciwane leli limemetheke ngamandla ukuthi izindawo eziningi sezivuliwe abantwana besikolo sebephendukile bavelele endaweni ezijiyeneyo omalayitha sebevunyelwe sebebuya. So konke khonokho kubangela ukuthi indawo yakobulawayo ibe yinziki njalo kumemetheke umkhuhlane. Abantu kade behambe ezindaweni zabo ezijiyeneyo emadolobheni atshiyeneyo emazweni atshiyeneyo sebephenduke ekhaya khonokana kubangela ukuthi igciwane limemetheke njalo ukuvula kwezikolo khonokho abantwana abaningi bavele ezindaweni ezijiyeneyo labo nxa sebefikile futhi sebephendukela lelo gciweni ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi kakula muntu vele ohlolwayo abantwana bonalala nxa bengena ezikolo kakula muntu ohlolwayo kuphonga ucheck i-temperature ku-check i-temperature yasiko ku-check i-COVID. So wonke konke akuzenza ukuthi ubulawayo abe sengozini abe sengivikini yokumemetha kwegciwane le-COVID-19.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. ekuqhubekeni kwengxabangxoza yempumela yokhetho lokudinga umongameli kwelemelika ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zasekhaya luthi ukhetho kulelo lizwe luqutshwe ngemfanelo loba nje umongameli Donald Trump ekhala ngokuthi wacilibezelwa. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi olubona ngendaba zekhaya ole-Department of Homeland Security luthi ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lubaluleke okwedlula lonke ukhetho olwaqhutshwa kwelemelika. Lokhu kwethulwe lugatsha lwe-Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Luphikisa ukwethulwa nguTrump othi kulamavoti amaningi akhitshwa engwalweni zokuvota. Abanye abantu basekela uTrump bacabanga ukuthi uzabuyela esikhundleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe kule Department of State othi uTrump uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela njalo kumele kubalwe amavoti wonke.
There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition.
Lekhinzo lokuthi zokufika isikhathi ukhona ozangena esikhundleni njalo konke lokhu kuza kwenziwa ngemfanelo.
The president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful.
Ulabanye abakubandla lama Republicans abathi kumele uTrump avumele umnumzana Joseph Biden amnqoba kukhetho lolu ukuba alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uvimbe zonke indlela zokuthi alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Okumanje uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Kulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lejumi lasikhombisa 217. Onqoba kukhetho lwemelika kumele ebe lama electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. Ababukele okwenzakala kulemelika abaguqila owayengumongameli umnumzana Barack Obama bathi kumele uTrump anike uBiden ithuba lokubusa. Abanye abadabuka eZimbabwe bamangele ngokwenzakala emelika. UNkosinathi Ndlovu uthi liphutha elikhulu elenziwa nguTrump.
America ililizwe emhlabeni elizama ukungenela lisize kumazwe lazakwathuthuka amancane kakhulu eAfrika lamazwe. Njengabo Zimbabwe abantu abangafuni ukuphuma embusweni. Manje manje senza kanje uDonald Trump laye kusho ukuthi wengeza ukuthi labo abantu abavele becindezela bacindezele yena akavuma ukuthi udliwe kuphela.
Umnumzana Gerald Ncube uthi kukhanya engani kuzalunga eMelika loba okwamanje uTrump esalela ukuphuma esikhundleni.
Ukhetho luqhutshwe kahle kakhulu lwase-America lanxa nje uDonald Trump yena ephikisana nakho lokho, kodwa ngokwami ukubona mbona ngathi uqhutshwe kahle kakhulu ngokuqathanisa lalokho esijwayele ukukubona ikakhulu ezweni lakithi eZimbabwe.
Umnumzana Hloniphani Moyo uyakusekela lokhu.
Ngithi kubongela umnumzana Joe Biden ngokunqoba isikhundla sikamongameli kuyinto enhle kakhulu esicabanga ukuthi kuzaba le nqubekela phambili njengoba esengenile laphana ukuba ngumongameli. Ikanti-ke laye hayi uDonald Trump sithi dudu uzalunga kwelizayo mfo kaTrump kalale ngenxeba.
UTrump wethule omunye njalo umbiko emadabuka kusa ngolwesihlanu esithi wanqoba kukhetho lukamongameli. Abantu ngokwenzakalayo bathi kalaqiniso lokuthi kuza kwenzakalani empilweni yakhe engaphuma esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lwemelika olwenziwe ngeviki edluleyo. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingcwethi kwezemikhuhlane ethelelanayo elodumo yakwelemelika uDr. Anthony Fauci utshele abakade besemkhosini owenzelwe ebulenjini ukuthi elemelika okwamanje liphakathi kobunzima obukhulu edabeni lokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19 kungenxa yokuqonga kwenani lasebehlaselwe yileli gciwane eselekuzigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million lokhu laqhamukayo labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 240,000. ele France lithi liza kubeka sobala kunobhala ubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba. U-US Secretary for State Mike Pompeo ukuthi kalisekeli ngitsho nakancane inyathelo eselithathwa yilizwe lakhe ukukhipha amasotsha alo ancedisa empini zomdeni kwele-Afghanistan lase-Iraq khona kusobala ukubana abamaqembu abesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kulawo mazwe sebeqinisa impi yabo. Lokhu kukhangelelwe ukuphuma kwingxoxo ezizakwenziwa ngoPompeo nomunye wakhe wawele France ekwethekeleleni kwakhe eParis ngeviki ezayo. Inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ngemfa yabantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 74 abafele engozini yokugenquka komkhumbi ekhunjini lolwandle lweMediterranean kwele-Libya. Le ngozi yomkhumbi ibikwa kungenye eziningi esezivame ukwenzakala elwandle ithwele abantu ababalekela isimo emazweni awezwekazi we-Afrika besiyadinga ukuphephela ezwekazini.
Abekomidi ebona ngezempilakahle basungule uhlelo lokuthapha imibono kaZulu mayelana lemizamo yenhlanganiso ye-advocacy core team yokukhuthaza uhulumende ukuthi avumele abantwana abangamantombazana abaleminyaka engamashumi lambili kusiya phezulu ukusebenzisa indlela zokuzivikela ukuzithwala. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lolu hlelo lokuthapha imbono kaZulu lusungulwe ngemva kwesicelo esepetition esethulwe ngabenhlanganiso ye-Advocacy Core Team, i-ACT, besithi bakhuthaza uhulumende ukuba avumele amantombazana ukuthi afinyelele indlela zokuvikela ukuzithwala kwabezempilo kungadingeki imvumo yomzali. Unkosikazi Sanelisiwe Dube ongumzali uthi lokhu kwenziwa ngabantu abachadileyo behlela imuli.
Sina ngokwazi kwami i-family planning ikuhlela imuli ihlelwa ngabantu ababili abathatheneyo asebesendlini yabo abakwazi ukuthi sifuna ukuba nabantwana abangaka ngesikhathi esingaka. So nxa imvumo leyo kwe-family planning sivunyelwa abantwana abancane, umbuzo wami ukuthi bahlela yiphi imuli. Mina ngombono wami ubona ngathi ayikubavumela abantwana ukuthi kabayenze into zamacansi isikhathi singakafiki ukwenzela ukuthi bangaki. Kodwa mfundiso bani esiyinika abantwana esikristwini lasesintwini, abantwana abancane kasibavumeli ukuthi bayenze izinto zamacansi ngoba kuningi okungabehlela ene nxa besebenzisa izinto zokuvikela zona lezi kutsho ukuthi le mikhuhlane yamacansi singababamba.
Omunye njalo umzali unkosikazi Ethel Chuma yena uthi lokhu kuyabe kuphambula imfundiso abazinika abantwana esontweni.
Ukuvumela i-family planning sekuyivumela ihlazo lokuthi abantwana bangene kwezemacansini kumbe indaba yenze emacansini bona bengazizwisisi besesengivika abantwana la kuzabenza bangaziphathi bethembe ukuba abasoze bamithisane okulihlazo elikhulu kakhulu lelo esingawukhangelelanga ukuba kwenzakale ensontweni kumbe emfundisweni lezi njengendlela esibafundisa ngayo ensontweni.
Umongikazi Senzeni Ncube osebenzela isibhedlela kobulawayo uchasisa ngokusebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala.
Kuzabe kusitsho ukuthi umntwana ongabe leminyaka engu-13 kumbe 14 angazithwala, bazofuna ukuthi basikhiphe leso sisu. Esikhathini esiningi balakho ukuthi balahlekele izimpilo zabo kanye lezabantwana abayabe bezithwele.
Umnumzana Kucaca Phulu olilunga ledale lephalamende emele inkulumane njalo ophatheke kulumhlangano uthi udaba lolu luphikiswa nguZulu kodwa engakazwisisi ukuthi kumayelana lempilakahle kumbe ludaba lwamacansi.
Mina ngibona ngazani indaba ekhulunywa lapha yindaba eqakathekileyo kakhulu, kodwa engikunanzeleleyo yikuthi abantu kabakayizwisisi, abakezwi ukuthi kuthiwani. Njalo abatsha bayizwisisa ngenye indlela, abadala bayizwisisa ngenye indlela. So mina ngisafisa ukuthi lami ngike ngithole ithuba lokuthi ngihlanganise abantu kwestresi yami, sike sixoxe ngale ndaba, sixoxe nabadala, ngixoxe nabatsha, ngizwe ukuthi bathini. Ngoba lami kuzafika isikhathi lapho kuzavela ngike ngithibhethe ngendaba leyo.
Obemele i-committee le elilunga le-Senate uDokotela David Parrenyathwa njalo eku-committee yezempilakahle uthi bathunywe iParliament ukuthi bathathe imbono kaZulu mayelana lokusebenzisa amaphilisi okuvikela ukuzithwala.
When we came here as sent by Parliament to consult.
Silapha sithunywe iParliament ukuthi sizokuzwa imibono yabantu kusukela kwabancane kanye labazali laye wonke nje umuntu esigabeni lapha esihamba khona. Umbono wethu ngokubona ukuthi imibhalo owabhalwayo uthoni ebantwini kunye, okunye sikhuluma ngaphandle kokufundisa lo mkhuhlane we-HIV yikuthi abantwana abancane kusukela eminyaka elithumi bathole indlela zokusilela imuzi bathi
i-advocacy core team ephanyeke isicelo kuhulumende ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezingaba ngamachumi amabili lambili ezikumsebenzi wokulwela amalungelo kaZulu agoqela ezocansini ukunceda amantombazana lapho bezithwala bengahlelanga, inhlelo zabasakhulayo abakhetha ukuthandana labo bulili bunye lokunye okuningi besebenzisa ezempilakahle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubulawayo uveza ukukhathazeka ngokuqhubeka kohlupho lokusilela kwemali kanye lendwendwe ezinde zabantu abatshona belayinele ukuthola imali emabhanga. U-Anastasia Lovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi ukutshona belayinele imali kufaka impilo yabo engozini.
Ushupho lemali emabhenki njengoba libona lokho lisiyaliqhubekela sibaline likhulu kakhulu. Njalo nje imali abasinikeza yona ngosuku 1000 ngeviki 5000 iyayenza ukubona umuntu nsuku zonke abevukela ebhenki ezama ukuzothatha imali. Ngokusebenzisa iswipe kuba nzima ngoba asizo zonke izinto lezi zithatha iswipe. Njalo ezithatha iswipe iba imali yakhona iba iphezulu kakhulu ukudlula nxa uthenga ngecash plus ama-swipe charges. So yikho ubona abantu siba ngcono ukuba sizotshonga silayini lapha sidinga imali. Ilanga lithisa labo COVID-19 laba seminyeni siyagqobana, imikhuhlane siyathelelana, akusela kuvikeleka, hayi sithwele nzima kakhulu. Asazi uhulumende angenzani, azame ukubona kube ne-cash eningi isekuletayo ngoba at the moment hayi kakusaphileki.
Umnumzana Njabulo Moyo uthi ukuswelakala kwemali kudala ukuqansa kwentengo yempahla lokumemetheka kwe-COVID-19.
Ukuswelakala kwemali emabhanga kudala ingozi ukubana abantu bememethekise umkhuhlane we-COVID-19 i-corona. Ngenxa yokuthi kuyabo kungela ama-1 meter kumele siwashiyelane sinanzelela ezempilakahle. Okwesibili esikunanzelelayo kubana ukuswelakala kwemali kuyadala ukuthi intengo zezinto ziqanse. Kuyadala njalo ukuthi intengo into zokuhambisa imoto zokuhambisa ezinjengabo zubukhozi igcina seziqansa ngenxa yokuthi imali ayibambeki ngenxa yokuthi kufunakala imali yohlobo lwe-cash endaweni eziningi.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Mikhail Ndiweni uthi uhulumende kathathe amanyathelo.
Umnangano wami ukuthi okubangela indwendwe ezisemabhanga okokuqala kuswelakala kwemali emabhanga sibili, kodwa okunye sibili ukuthi even la abantu abasebenza emabhanga ngani bathatha isikhathi sabo ngani babona abantu abaqakathekayo babesebethatha sabo bedonsa ukuthi baseve umuntu oyedwa. Yikho-ke kunjalo-ke ubona indwendwe zingasapheli. Kodwa-ke imali siliyasilela sokathi uhulumende angafaka inxanye amanye amanothi amakhulu.
Olwela amalungelo oluntu engumabhalane wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi lokhu kubonisa ukwehluleka kukahulumende.
Indaba yokuswelakala kwemali iyabonisa ukwehluleka kukahulumeni, bavalile imali emoyeni bazama ukuthi beyincindezele kodwa i-cash yabo kayikho. Kuyatshengisa ukuthi konke abangabe bayakuzama kakusebenzi, sebehlulekile bayehluleka. Akuthembisi ukuthi kukhona abazakuleta okuzatshintsha impilo zabantu. Abantu bazaqhubeka bekuma-cuse, abantu bazaqhubeka beyilayinela imali kodwa bengayitholi, kube sokuspreada umkhuhlane. So ngibona ngazathi konke nje abakwenzayo kujike kutshengisa ukwehluleka kwabo.
dubo lolu lokhu luqhubekela phambili lendwendwe emabhanga nemagalajini sekuyinhlala yenza ingcwethi zezempila kahle zisithi lokhu kufaka uzulu engozini yokuthelelana lula igcikwane le-COVID-19 lona elikhanya ngalezi insuku selihlasela ubulawayo ukwedlula amanye amadolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje sisewande lapho esihamba khona leqembu leKwejani Band liphethe idlalade lalo elitsha. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esipha lolu daba.
Sikwenzile njalo iKwejani Band ngendlikizane yedlalade eliphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela umkhuhlane weCOVID-19. Nango umkhokeli waleli qembu usizwa ngendaba Ncube.
Isihloko sedlalade sithi Tshintshara Matanga, okusho ukuba umvalasangwane, isihlahla esithiwa umvalasangwane. Ngakho bekanye ngokuba uNkulunkulu wakwenza ukuthi kuvalwe amazwe wonke, so ngakubeka ngokuthi Tshintshara Matanga.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha njalo phose zonke ziculwe ngesinambiya. Ngitsho lo muyi uChristopher Shoko watshiya kunjalo. Kuleli dlalade sigoqela ethi Thandaza Fukula kanye lale ethi Uside Kundisolisa. Ukuthenga idlalade Ncube bangakuxhuma njani?
Bangangithola kunombolo ezithi 0778134534. Bangakuba bazithole kimi izingoma ngabe mbambe kuzona izinombolo. Siyakwanisa ukuba sinikeza namaprize ngokuthengiselana.
Abalandeli-ke ungabatshiyela waphi amazwi?
Balandeli abasekeli ngifana ukuba baqhubekele phambili ngokungisekela khona kwabakwenzayo nami njalo lokho ngiqhubeka ngibanikeza izingoma ezintsha ngokufundisana ngemiculo. Ngiyabonga.
Uphuma-ke enkundleni usizwa ngendaba Ncube leqembu lakhe leKwejani Band ngale. Thank you.
ugcibale lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gandhi.